U-Reverend Ray Motsi, owe-National Transitional Justice Working Group, uthi ibandla lilomlando wokungenela endabeni ezinje ngoba yikho okuthiwa liBhayibheli.
Izinto ze-justice nokupholisa amanxeba akudala umsebenzi wamabandla lamaKristu, ngoba lapho kulomuntu ogulayo ofelwayo umuntu ngasehlukuluziwe, abantu be-church bayagijima besiyomkhalela bekumduduza. So kufana nalokhu esikwenzayo, yiyo indlela lesizathu esiyenza ukuthi thina abe-church kumbe abantu bezokholo singene phakathi. Ngempela ngumlando webandla, ngoba iBhayibheli lithi lona ivangeli eligcweleyo uvakatshela abasentolongweni lokukhulula ababothiweyo sikhale nabakhalayo. Yiyo umlando webandla lo.
U-Apostle Petunia Chiriseri ongukhomishina weZimbabwe Human Rights Commission uthi kufanele abantu behlawulwe ngoba balahlekelwa kakhulu
kulokwesaba ndawo zonke. So ukulunga lokuthi lapho kuphambaniseke khona kulungisiswe emthethweni kuvele kuseBhayibhelini khona lokho, njalo kungaze kwama khonapho kuqhubekele phambili kube lam abathi esithiwa ngama-reparation lawo singathi repairwork, ngoba phela kho kuphambaniseke khonapho kuchitheke khona amanzi kumele akorotshe. Kungaba yinto enhle khonapho ukuthi yena uhulumende njengoba sethathe amalungelo amahlwa kangaka to take the first step, kungaba yinto enhle bangathatha futhi a step, a second step.
Omunye wabafundisi uReverend Obed Tatai uveze ahlangana lakho ngemva kombhuqazwe ngesikhathi ethunywe ukuyajumayela eMbembesi kodwa engalwazi ulimi lwesiNdebele.
Omunye umdala wasemdonza kangesandla wasemgxingisa lapho kwakuwakhiwe khona i-church endala yakho yodaka, wasesekhomba-ke labo kwakulomnyango khona ukuthi uyabona la utata wami wabhujelelwa apho, manje nawe uyabuya namntayinapha lokuthitha isona sakho.
U-Reverend Shatayi uthi waqalisa ukufunda ulimi lwesiNdebele njalo lokhu kwamsiza ngoba abantu bacina besenelisa ukuthi bekhulume laye ngalolu daba. Abafundisi bebekhuluma emhlanganweni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Center for Study of Violence and Reconciliation ibambane le-National Transitional Justice Working Group kanye lezinye izinhlanganiso ezizimeleyo, njalo ukuhlanganise amalunga emakhomishini ebona ngokukhumisana umlotha, i-National Peace and Reconciliation Commission kanye leZimbabwe Human Rights Commission. Abafundisi loZulu abaphe ubufakazi bakhulume ngokubulawelwa izihlobo, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokutshiselwa izindlu lempahla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngibathabile Masuku.